umnyaka lowo ulezinto ezindili umnyaka lowo ufanele ukuthi khona wona ngokwawo ngawe uya fast trackwa uphele masinyane lolandela uphele masinyane ukwenzela ukuthi abantu bebuyele ekhethweni masinyane ngoba akukho kukholisekayo kuwona lumnyaka ukuthi khona hayi mnyaka ungcono ungapheli sike sikholise okunye kukhona khona lokhu ngivesabe singakwazi ukuthi obuyayo umnyaka uyakusiphathelela so lumnyaka kawuhluphangise ukuphela kuphela nje inyanga zangkhona eziziphuzayo ukuthi zihambe masinyane so ukuze ziphangise inyanga lezi ukuhambe ukuthi umuntu ube lama-programs wona la angapheliyo ngoba impuphu kathesi 10 kg nxa $210-$215 kumbe i-RTG asikwazi kambe udisembe safika abantu impuphu le bazabe beyithola ngathi imali le beyiyona ivela ngaphi imali igcwele ezandleni zabantu kulobunzima kwafakwa igazethi lapho kwathiwa khona sekulomthetho sekule statutory instrument yokubopha osiphatheleni laba behambe 10 years ejele bathwala imali abantu labesabekayo phambi kwamapholisa phambi kwamasosha phambi kwamagadi jele phambi kwabomedia freet phambi kwamaloya bayithwela imali ezitradini ebheki kakula lutho
ye kodwa-ke nxa sikhangele ukubana umnyaka usuphela akukho yini ngitsho lokukodwa ongathi hhayi lokho okunje kuke kwayenzakala into enhle kakhulu
kusukela khona ngojanuwari kuze kufike kathesi into eyenzakeleyo engazani iphose yabangcono kayingcono ngoba kayikho ebantwini bonke elizweni ngamabhasi wona lawa okuthiwa khona abegadwa ngemali elithwane wona asedorobheni emakhaya kakula mabhasi akhona kobulawayo kwafakwa amabhasi lapha abangu-76 abuya azokhomishina wonke akuhambile angu-70 kusele amabhasi angu-6 asiwazi wona la angu-6 mba adlala khonapho kobulawayo ke amanye la kasiwazi ukuthi ayana asehanjisiwe amanye ayeharari amanye ayengaphi ngaphi kubo-tiredland zendawo ezithile so nxa enceda abantu lakho khona ngale sithonga ukuthi anceda khonangale kodwa bhati kasemathebeleland pe iqiniswa kaliphumela injalo kodwa-ke sithi khonapha edorobheni kube ngconywana mbijana ngobana abantu bagada ngemali ephansi besiyadinga abangasoze bekuthole khona ngale lapha bebesiya khona abantu baphele nzima so kakukho kukodwa nje ingathi mina hhayi lapha kuyabongakala ngaphandle kwamabhasi wana la kodwa-ke lawo mabhasi agadwa ngemali yona lena encinyane usiyathenga umentshisi we-$15 edorobheni kwini khona lokho abantu bathezi inkuni izihlahla zenhle kakusela eziganyula izihlahla ilizwe lonke leli abantu bethezi inkuni besedorobheni emagumeni lapha zintuthu kuphela akusela -environment sibili kakusele lapha edorobheni sokusifana nale makhaya emakhaya kuze kube ngcono ngoba kuyaziwa ukuthi umuntu angaphumesa kulelana iganga leliyana uyabuyothela inkulu fo ukuhlala edorobheni kusasizani kulobunzima obungaka.